into ezintshileyo ikakhulu indaba yokuthi kuyabe kuvotwa njani, iprocess yokuvota. Isikhangele ukuthi polling station, ama-polling agents asehlisile inani lawo ngoba sifuna ukuthi nxa ama-parties emaningi, singaba le nani eliyi-2 leliya ebelikhona bekuzagcwala kuma-polling stations. Then bekule ndaba yama-proportional representation, into entsha le besingelayo eZimbabwe. So nxa siyakhetha osenator lama-provincial governors, konke lokhu kuyabe kuhamba nge-proportion yokuthi abantu bavote okunganani ku-province. So ukuthi izikhundla zizakwabiwa njani, sikufake ku-electoral act ukwenzela ukuthi nxa kuyikuthi sekuphelela ama-election, izek sebezalandela umthetho we-electoral act ukuthi benike izihlalo kumabandla la yabe lenani elifuza ukuthi lizuze ama-senators, lama-governors, labomama labana the province kuzanikwa 6 omama abangavotelwayo. So besikuhlela ngendlela yakhulu ukuthi nxa kuyikuthi sesiqedile ama-elections, izek kufanele belandele umthetho bebe-guided. Okunye okutshintshileyo lapha zindaba zokuthi nxa sesiqeda ukuvota ama-results ayahanjiswa njani kuma-head offices kumbe sithi ku-command center eku-national.
Udaba lokubana ofuna ukuncintisa uyahlawula malini lukhulunywe wena?
Hayi, lokhana ukhulunywa ngoba imali zokuthi ofuna ukuncintisa kufanele ikhiphe imalini into ekhulunywa ngabantu bezeki babonayo kuhambelana ngomumo wezomnotho ukuthi kumi njani. Ngoba imali phela abayisebenzisa ukuprint amaphepha, ama-ballot papers. So imali yana kufanele ihambelana nokuthi into sezidura kanganani kumarket. So ayiso into esingayifaka ku-act leya. Asiyikhuluma.
Kuyini okunye osekuzayenzakala?
Sizakuhambisa-ke ePhalamende ukuthi ama-MPs njengoba yibo ababumba umthetho, abaphasa umthetho, bekudebate bekubona ukuthi ubuhle bungaphi, ububi bungaphi, belungisise lapho kuyabe kufanele kulungisiswe.